Udaba olukhona babakristande ngolokuthi mhla ka 11 March uyimande ungumvulo ibandla leNtwazi Republic Park eliholwa ngamakho chairpersons ubaba uThembisani Mpofu Mfulongathi Lami siyabe sithengisela koBulawayo from Estate Hall sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lwegubrahund asisoze sithengisele koBulawayo kuphela sizothengisela langaphandle weZimbabwe abaseSouth Africa balenhlelo ababeziphethe abaseBotswana ngathi ngatho udaba lwegubrahund thina sithi se-genocide. It was a genocide and asingeke savuma sivumele uhulumende kamnanga ukuthi udaba lwegubrahund luphathe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama-international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo ezi-responsible for to preserve our cultural values and order. Athesa kula Zulu izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu linye lizwe. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathathelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le order in the community. So uMnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lwegubrahund. A case of greater magnitude of this nature is only one way. The International Court of Justice. According to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapholisa njalo nxa kuyikuthi aliphiwanga leyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo ukutshengisela lokhu.
Sibanikile i-notification amapholisa ukuthi besikhile. Amapholisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama-lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo yona leyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezami. Thina umhlaka leveli siyaphambili ngokuthengisela umhlaka ube kwazi ukuthi nangumbulali ufuna ukuzithonisisa nangumbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So ezintwazi Republic Park thina we remain resolute and adamant that konke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama-consultations lawa azayenzwa ngama-chief bonke abantu bazaphelela emajele. So the best thing yikuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwegubrahund. Indaba yegubrahund uMnangagwa uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona, uSidney Sekeramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona, wonke umuntu owayenza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be headed by traditional leaders. Abahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu lini lolu daba ngele it was politically motivated. So ama-chief bengangena endabeni yona le. So ngithi balaleli, umbhuqazwe igubrahund was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezithonisise ebulela umuntu.